ukhathi ngikhangela izinto ezifana lalezo sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala esenta asithi kumbe kuselupane uyabe tholakala elupane esenta. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayebhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazawuswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazawuswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafica ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kuthi
emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni. Umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini iziqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso uzavumelana lami ukuthi ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangala access to both i-electronic and print media. Abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani. Singabasola singabasolanga ngokungalandeli izinqumo lezi ngokudephileyo, kungenxa yokuthi i-information incane kakhulu abalayo. Abafani labantu abamedolobheni ababalayo ukuthi endaweni ethize umuntu umkhuhlane usube ingozi ongakanani, endaweni ethize usubulale abantu abangakanani, ukwenzela ukuthi kulethe ukwesaba ebantwini. Kukhangelelwe ukuthi uhulumende ngabe u-serious kakhulu ngalinto, bekumele ukuthi abambane mhlawumbe lezinhlanganiso ezizimeleyo labegatsha lwezempilakahle kunokuba le-denial nje ngalo mkhuhlane ngenxa yokuswelakala kwemfundiso ebantwini bemakhaya.